siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
sesibuya sihlana njalo bathandekayo benkosi siqhubeke ngendaba yethu yomsamariya lamalevi labapristi lezigebengu lezazimthetho njengoba ngishilo ubana laba bantu namanje singahlala phansi sikhangele sihluze engqondweni siyababona ukuthi babukhona phakathi kwethu kodwa-ke indaba namhlanje ngifuna ke sikhangele ukuthi nangumuntu usewele phakathi kwenkinga usebunzimeni useludokoza umuntu lo eyedwa lapha khona ngazake azisize ngoba wayesemangweni labakiwo mhlawumbe babengazi ukuthi uhambile uhambo lolo mhlawumbe babemlindele bekwazi endaweni ethile kodwa uzabuya ahlangane lomndeni wakhe kanti babengabuzanga elangeni ngoba umuntu lo baba lo kwasekuludokoza egangeni wahlaba umkhosi waze watshayelizwe wazithulela umuntu wenkosi esebonile ukubana akekho oza kuzomnceda izigebengu lazo sezimenze isilo sengubo zamhlukumeza phela kwakungahlukumezeka inyama yodwa kodwa nomphefumulo wakhe awuhlukumezeka ngoba lo ozwisa inyama yakho ubuhlungu uzwisa nomphefumulo wakho ubuhlungu indaba ke namhlanje sifunda ke sikhangela ukuthi kati kambe sehlabe umkhosi unjalo kwakungena umuntu ongamsiza yini kuthiwa kusesenjalo ke umuntu wenkosi esenjalo kwathutsha umpristi umpristi wambona wamkhangela washaya luvalo wangenwa yibugwala wamgwema wahamba eceleni umpristi ngumuntu esikhangelele ukuthi abe nguye oduduza laba abasebunzimeni yebo ke angaswela imali yokubancedisa angaswela lezinto zokusebenzisa ubana asize abantu kodwa umpristi into enkulu alayo kumele kube yinhliziyo exhumana loNkulunkulu acelele abantu bakaThixo umusa bazizwe labo abantu ukuthi bangabantu esebafakele lomthandazo wabanika lamazwi aduduzayo kodwa lo umpristi wasuka wahamba nje eceleni kunjalo ke kwabuya lomlevi abalevi laba kwakungabantu abaqakathekileyo ngaleso sikhathi yibo abanye babo babegcina amathempeli lapho kwakukhonzelwa khona abanye yibo ababengabahlabeleli bengabaculi beyikhwaya ematempelini wona lawo la yena lowo muntu okhangelele ukuthi ufundile uyakwazi uyazwisisa ukuthi umuntu wenyama uswela lokhu lalokhu kuthiwa wathi gaga mehlo suka wabona hawu nangumuntu sokusele udokoza wabetha eceleni laye kukangaki sisizwa ukuthi bona abantu abafundileyo endaweni babe yiwa abalungisa izinto oprofesa abalezikhundla ezinkulu okumele balungise izinto kukhanya yibo abathalaza eceleni izinto zisonakala bakhohlwa ukubana umphakathi ukhangelele kubo ukuthi ngolwazi lolo abalalo langemsebenzi abayenzayo kumele kuphume ukuncedisa abantu bakankulunkulu kwazathutsha ke indoda yasesamariya kuthiwa yayizihambela njengoba zitshilo ukubana amajuda lamasamariya babengabonani mhlawumbe lo muntu owayeshaywe wayengumjuda okuyikuthi umsamariya wayengazidlulela nje engagxize eqakala ngobana lo muntu wayengaso wakubo kodwa kuthiwa ke wehla esilwaneni mhlawumbe wayegibele ihashi ibhiza wehla waya kuye wamkhangela wamzwela wamthoba amanxeba wamthwala wamusa ekliniki kumbe esibhedlela wafika wakhokha wabhadala ngemali yakhe umsamariya lowo abantu baze bathi umsamariya olungileyo wena kambe wehlulwa yini ukusiza abanye abantu ulahlekelwa yini empilweni yakho uNkulunkulu asisize sonke sibe le nhliziyo yalo umsamariya singakhethi ukuthi sisiza bani sisize zonke izidalo zikaNkulunkulu uNkulunkulu azasisize sonke ngoJesu siyakhuleka amen.
Lo Solo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.